So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili ekuseni mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba inini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abathenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe leRBZ.
Abasakwazi ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhwezwa kuyini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona.
Kambe okwehlulayo ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa avuselele umnotho njengalokho akuthembisayo ekhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni kuyini? Ziyahlaziya ingcwethi.
Kusho ukuthi uyazehlulekela yena, ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuka ngokushesha. Kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo uMnangagwa, into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Leli bhanga belithengisela abamankampani la idola leMelika ngesilinganiso ese-1:1 esilinganayo. Lokhu kutsho ukuthi abethenga idola leMelika elilodwa ngebhondi elilodwa. Kodwa embikweni awethule izolo usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangudya uthe kuqala namhlanje amagalaji lawa asezathenga idola leMelika ngesilinganiso esiyabe silawulwa ngumkambo wemali i-Interbank Exchange Rate. Lokhu kucunule abathengisa amafutha ezimota laba njalo bathi balakho ukukhuphula intengo yawo ngoba indleko yokuthenga imali yeMelika isikhwelile. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende wazise izolo ukuthi useyehlisile imbadalo yokugada amabhasi akhe eZupco ngesilinganiso sengxenye ekhulwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume usomabhizimusi umnumzana Petnico Pepe, yena obele galaji elithengisa iphetulo ledizili wasephuma ngoba esithi akulanzuzo.
Uhlupho lwakhona olukhulu owenza ukuthi mina ngiphume ngoba lapha abantu abalenzuzo emafutheni nguhulumende, yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalamazimota zokuthwala, abalendawo zokufakela amafutha, nabalamagalaji abawayibo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakusiba nzima ngoba inzuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lenzuzo engangenelisa ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge nenye imali yokuthi ngikwanisele ukuthi nganelisa ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. So akusadingakala ukuthi ngibe nguyena le business ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yekubhizinesi uwa kubhizinesi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphika nabantu abakho, yisho isizathu esenza ukuthi ngibone ukuthi hayi, lokhu ngibona ngani sokusiba nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinesi yami engiyiranayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ubhadalwe, imithelo kahulumende ngokukhonisa izisebenzi layo yonke into, lami ngisale yile nzuzo engamphilisi. Ayisekho. ngicina sithi hayi inxa ingasekho kungcono mhlawumbe abanye abalendlela ezikhandisileyo ezininzi ukuthi bathole nzuzo bathathe ibhizinisi yangkhona bayirani kodwa-ke ngakukhangela kathe ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo
kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli elizakwenza intengo yamafutha ikhuphuke kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo yikwehlisa imbhadalo yezubco ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho bazama ukwenzani
ngakula ngqondo uyabona mntunga nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba langabe butshani langabe yini ayibonayo eseduzane ngokuyabe segalula uhulumende lapha segalula sedinga iy'ndlela zokuthi angenze njani ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo kakutshengisa ukuthi kulo mqondo webhizinisi kulokhu abakwenzayo kutshengisa ukuthi kulo mqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo bangazwa omunye umuntu ekhonona laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini bezwe omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuzakwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela ikhwezwa kwini ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona yona liyana ukuthwalwa kwangikhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho ngezinye indlela-ke sokufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungabo
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe usomabhizimusi ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi uhulumende usehlulekile ukulungisa umnotho welizwe.
Kathi kusabusa umgabe bekuthiwa intonke ibanjwe yizijekiso zomnotho amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena umnangagwa amazwe anjengabo-Britain abekujabulela kakhulu njalo eyingqwele yakhe umnangagwa emgijimisa phambili njengomfanyana wabo pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavuleke amasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle efunwa ngumuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje kusho ukuthi uyazehlulekela yena ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo umnangakwa into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula
kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona inhliziyo
kusukela nje even lona ukhetho lungakabi khona kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kulala kukhona laba abasola ukuthi aluphathanga ngemfanelo njengoba usazi ukuthi inombolo zakhona bezingahambisani amanani ehlanganiswa ebalwa abengavumelani bekukhona ukuphikisana kwamanani nakho khona lokhu ukuthi lusuke umphumelo walo wehlule ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bakhijima wangena esitaladeni kwasekudutshula la abadutshulayo umhlaba uhle wethuka khona phana abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi so alukho utshintsho olufikileyo ezimbabwe bonke bahle bambanqa imali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezweni lasezimbabwe yikho isimo sisibi kanje
njengoba sibona ukuthi umongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kufike umnyaka ka-2023
kuzokuba nzima uma bengathatha ngesinqumo sokuthi bavule indaba yombuso ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe bazoqhubeka besidlakala ukuhlubhu baze bayophangalala phansi kuzokwenzeka ukuthi umnangagwa aphume kubi futhi kaze kube khitshwa ngamabandla aphikisayo bona ngaphakathi khona phana bazokwenza ubuzimo babo bamudle ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubunzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba into engadala ububelu ukuthi bavume la madoda ukuthi kubehlule banxuse abantu abanye abangabantu baseZimbabwe ukuthi hey, wozani sibambisane. Uma ngisithonjala ngithi ukuthi babize abantu be-MDC bodwa, abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunga e-MDC lobukhokheli bawo. Basho ukuthi hheyi, le nto isisehlule besizama ukuthi sigiqile itshe likhuphuka intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza. Yikho ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe ziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyafika enqongweni. Mhlawumbe kungaba lobungcono ke la.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abantu kufanele bethembe uhulumende kamongameli Mnangagwa we-New Dispensation ngoba uzimisele ukulungisa umnotho welizwe. Uthi uhlelo lwe-interbank market oluqhutshwa nguhulumende luzadala umahluko omkhulu kwezomnotho welizwe njalo kufanele abantu bebekezele. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abanye abadlali beqembu le-Highlanders bakhale kakhulu ngemva kokwehluleka ukuhlohla emdlalweni le-Herentals e-Papa Free Stadium ngesonto edluleyo. Ibhoso yilokhu ingakanqobi selokhu imidlalo ye-Premier Soccer League yaqalisayo osokudanise kakhulu abalandeli baleli qembu. Abadlali laba bebekhala endlini zokuntshintshela impahla zokugqoka ama-changing rooms njalo iziphathamandla zaleli qembu zacina zithulisa uPrince Dube onguye oke wahlohlela leli qembu njalo obikwa ubekhala kakhulu. Yes, singakaqhubekeli phambili umbiko esiwutholayo ovela kuhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amaqoitha phela ubathi sebabatholile abangu-4 abane abalwela ilungelo loluntu abakade bengababoni njalo kuthiwa base Harare Police Central Station lapho ababotshwe khona. Singathi kubotshwa mbe bahlalisiwe basabuzisiswa. Abane laba nguTatenda Mombe Yarara, uGamu Mukuru, uGeorge Makoni, loNyasha Mphahlo. Sesizalithulela ke okuningi ngalolu daba kusasa sesizwa ukuthi betheswa cala bani kodwa kubikwa bebengabonakali lapho besehla kundizamtshina ebivela eSouth Africa sebeze bababona kathesi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele bona besebenzisa iWhatsApp.
Ilo inzima eZimbabwe kwakhathesi msakazi. Uze uphose uthi umgabe wayengconywana. Ukhona khathesi ayi nokuthi kuyiwa ngaphi. Laye kakwazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu nje obusa engela ngitsho le vision ngitsho kancane. Akwenzayo akakwazi. Njalo ungakhangela ngitsho le cabinet yakhe. Akekho ngitsho lo yedwa okungathiwa uyabona ukuthi usebenzani, ukuthi uyazazi ukuthi usebenzani, konke okwenziwayo namadlwane nje. Khona mina abantu bezanu laba into abamangalisa ngayo. Indaba ye-economics kunzima ukuthi uyisolve xa ungumuntu ungasolvanga i-politically lokhu zeni problems kuqala. Bona bengabanye they know it very well ukuthi uChamisa nguye umuntu osekelwa ngabantu abaningi kunye le-outside community. Ngabe bengabantu abalenjongo yokwenza into ephumelelayo bakhulumisane loChamisa. Ngabe bonke lama-proxy angkhona bayathi swallow their pride bafake i-nation phambili bakhulumisane loChamisa. Yikho ukuthi ba-unlock leyi economically difficulties leza esikhangelane lazo njengesizwe. Ipride kayifuni umuntu osesikhundleni sokubusa, hayi, ngoba iya affecta ngitsho labaningi. Qiniso ngakumnanga kwa uyezwa ukukhala kwabantu, akhulumisane lochamisa, akhiphe abantu ebuzimeni, ngoba yena yedwa lezanu yakhe la kuye kuklie ukuthi vele akulanto elengqondo ayenzayo, amazahwa nje lawa awenzayo. Ngawona lawo ngiyafisa ukuthi ngabe ayafinyelela endlebeni zawo zabantu bezanu, lawo nalawo ama-proxy parties nalawo abothokozani kuphe, bayekele ukuba ngamahaga akufuna ukuthi bebe besidla imali zokufumbathisana befunjathiswa ngomnangagwa. Sure, abazagcina besibisela impi ngokwenza kwabo, ngoba khathesi abantu abasela okokubalekela ukuthi bayabalekela ngaphi kakusekho. Next thing ukuthi abantu bagcine besilwa okuyinto esingayifisiyo, abayenza izinto ziqonde intwana bezithi bayakhokhela. Ngiyabonga,
salibanani basakazi. Ngiyathaba xa ngingangena lami emoyeni. Umpangazida eHaburoni ngomaototo umamoya kade khuluma limbuza ekhuluma ngokuvuselela umnotho weZimbabwe. Umamana ucacile unjengami, mina kangisatshayi njani mfihla umphini. Abantu bakamthwakazi, abantu besindebelini, abantu belizwe likamthwakazi, ungaze ukungena ichamisa akungeke lapho nyabheja, akunanto engalungiswa emhlubulweni wemandebeleni. Umama umamoya ukhulumile wathi akulangenye indlela ngaphandle kokuthi ithina ukulungiswa kwethu ukuthi khona sibe lo mngcwele, umngcwele ubisilwe, umthwakazi azivuse. Yeyoda indlela esingafa sathi sakhululeka savusa umkhonomi. Uthe khona ebika umama lona wathi umkhonomi wethu, umnotho wethu ophakathi kwamthwakazi usilingene, umningi kakhulu, uvundile phansi, yonke into ithulayo. Kodwa ngenxa yokuthi into lami labahuquluzi bezame phifu azingeke afa yayilunga. Loba kutheni bazabe bekukhuluma kathi sinqabe ekhuluma kuthi umthulisi akula mthulisi ofundileyo, izibhukubhuku nje, ngoba ngayekhuma ngokutshela ukuthi kwena kune 500,000 ebode kuweyo, baqa 500 million kubaqalisa ukuboleka izimali ngezanu bana olokhu zini obhilivu labo. Ngaba le cabango ngaba kwazi ukuthi thina vele ethi inkulumo ethi into isidinga umthwakazi ezimeleni. Ngiyabonga mlaleli lawe Msakazi.
Lichona njani ngakwistudio seven? Mina ngingumoyo uSilobela. Mina ngibona ukukhwela kwezinto lokhu ngibona kubangelwe yibo laba abakhulu omanguja nabomthuli Ncube. Bakwenze kanjani ubana bona baprinte izimali eseziphumbuka ubonakala zezigcwele esitredini zingaziwa ubana zivele ngaphi? Kungakapheli isikhathi sisebele imali engange-500 million bayithethe nga, and ngabakuvezanga ukuthi bayithethe ngaphi imali le. And ungakhangela abantu abantshintsha imali babe bema egcekeni, abadingwa basegcekeni bazimele bayantshintsha imali. Yibo abantshintsha imali, ngoba thina sinje imali yangkhona siyayidinga siyayiswela siyitholi, sokuthi ngayithatha ngaphi inqwabanqwaba zemali engingazintshintsha emgwaqweni. Loba bona baze bathi bayayehlisa usindo lwemali yangkhona, awusancedisi ngoba into ezikhwele azihli, into ezikhwele azihli zikhangelela ukukhwela futhi. So ambona uncedo lwakho abantu abafakwa yithi kuphela abantu esingelalutho bona balezinto zabo akulanto abayibona. So utshona siyatshona siwawata sikhuluma bona bayahlika uphela nxa sikhuluma zo asikwathi siyaphephelaphi ngoba silalelwa ngawo asilalelwa ngaze sithini kumbe siyakhala kumbe sizithule konke kuyafana. Xa bewomisa bawomisela thina, bawomisela izihlobo zabo, abawomiseli bantu babo. Abantwana abawunyelwayo ngabethu sinje abantwana abehlule ukuyabhala uye ukuthi bayebhala. Umanguja yena wayethe kungavele kwehluleka ukuthi kube ibhondi lingavele lithiyane le dola yena uyatshiya umsebenzi. Kathesi nguyo sesithi idola lebhondi akufana akusahambelani. So kutshenze ukuthi thina siyakhomba ukutshelwa nje loba kuyini amanga kuphela, siyakhomba ukutshelwa esinjengabantwana abancinyane ukuthi angakhali uyathi niyawubhathela izidzilo kungasoze ubuye lazo. So ha thina sesithwele nzima lapha elizweni lethu eZimbabwe laba asisakwazi ukuthi senzeni. Sela nto ngathi ngayitshelwa ngukhulumende lo uyilaleli sisiphumbu uthembela ukuchamisa ukuthi ngaka bangaqeda i-Congress yabo le basitshele okokwenza sibone ukuthi kuyinokolandelayo hayi uhulumende sisidinisile thi siyabonga lilale kuhle.
Ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elawathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo okwamanje sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Likhumbula phela ukuthi siya live streama uhlelo lwethu lolo olwekuseni. Silo Pefenia Ndlovu othi amavuko hayi sivukile lo khumbulani Ncube othi livuka njani umsakazi kunzima kwelakithi. Ngibukela umsakazi ngiseCameroon eBotswana. Uanalyze Ndlovu uthi amavuko ngiseJohannesburg kwele South Africa. Njalo sikhumbuzo mlalazi uthi ngiyabingelela kithi ebulilima esikhalangeni. Hayi Themba bakuzwa khona ngapho esikhalangeni. Ngabe ubabingelele la ngolimi lwabo besizalubala lapha. Uthayimani Moyo uthi hawu basabotshwa lamanje abantu ngabona utsho labo abe lawyers for human rights abadingwa ngama lawyers for human rights. Yey kukhanya kunjalo ngoba leyana inhlanganiso elohlonze abangeke nje baphonga ubhala into engenzakalanga. Babadingile ke laba abane baze besuka e-airport egcekeni lendizamtshina khona leHarare baze babathola ke e-central police station lokho bengakwazi ukuthi bangaphi. Kusasa sizezwa-ke ukuthi betheswa icala bani. Umgcini Nyoni uthi sikhathele bantu. Unokuthula Sibanda uthi ngiyabingelela. Umusa Mazibuko uthi mamhlangali njani msakazi omuhle ngiyabonga. Uthi uhulumende akabahloniphi abantu bakhe. Ungavela uvuke uprinta imali ungazange wakhuluma labantu okuyibo abazabe sebeyisebenzisa leyo mali. Yebo ke sivuke sizokuthiwa sigcwele ke ezitaladini leyo mali. Usikhumbuzo Mlalazi uthi mamuka chini vakhalanga. Usikhumbuzo Mlalazi uthi kolula makhoga woke nje nithe kabhalensa bala hayi nithemba ngesiqamula ngesikhalanga. Ubusani Mlamba uthi ngibingelele abakosogwala eKhabazwe. Hayi siyabonga. Kodwa likhumbule phela ukuthi indimi zonke sezivunyelwa singakhuluma loba yisiphi azobhala ngesisuthu azobhala ngesitonka loba sizasikiliza kodwa sizazibala lapha emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi ezintathu zokwaba impahla kamuyi ezeWill ezika-Aretha Franklin owayengumculi olodumo zitholakele endlini yakhe. Ezinye bezifihlekile zingaphansi kwesofa kwathi eyinye ke ibisekhabothini. U-Aretha Franklin ubhubhe ngomnyaka odluleyo njalo udaba lweWill luzahlaziywa ngenyanga ezayo ngesikhathi amadodana akhe esithi incwadi lezi zona ezibikwa zilotshwe ngezandla ezitholakale emuva zingasetshenziswa. Umongameli we-Indonesia umnumzana Joko Widodo owazakala ngokuthi nguJokowi usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe encinta owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Prabowo Subianto. Wezivela eMelika lamhlanje umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats owayengumsekeli kamongameli Obama usesungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe kunsukana ezedluleyo wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umanyana labanye abebandla lakhe ababalisa uSenator Bernie Sanders wedolobho leVermont, uSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana umnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris weCalifornia kanye lelunga ledale leCongress umnumzana Beto O'Rourke ozaphumelela kukhetho lwama-primary elections kubandla lamaDemocrats uzanqikilana lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe. Amalunga la adinga imali yokusebenzisa lapho ikhankasa afika izigidi lezigidi zamadola. yena ke umnomzana Trump lamhlanje ubese Pennsylvania lapho kubikwa bekugcwele abantu njalo ubhalile enkundleni ye Twitter esithi kusobala ukuthi losekelo oluningi ingcwethe ecubungula izombusazwe umnomzana Dumaphi Mema owesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas usichasisela ukuthi imali le abayidinga nxa bekhankasa iphathisa njani abancintisayo
okwakathi esikhangani kuwonke ba imali yangena kuhle abaningi bakhona imali zabo ziphele abantwini abantwini nje abafaka ama-$20 $30-$40 akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa so far imali zikhona zingani ziyakwana so early kuyathembisa ukubana bonke banamathuba until kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula sengani sebesale emva kakhulu
iye kodwa yona imali ukukhetho lwalapha emelika iyasiza yini kakhulu ukuthi oyenelisa ukuthi ayi-raise ibe ningi nguyo ongaba le nhlelo zokukhankasa izingcono
ngibona ngani imali iyanceda kakhulu nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele because ilizwe likhulu leli amasektha angu-50 onke la kumele ube labantu abasebenzayo each state ubabhadale kumele ukhampeni kuma-TV lapho usenza ama-adverts kuma-newspaper ukuwo-Facebook kule ndawo eziningi umele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase so nxa ule mali kuba lula ukuba nokwanza ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga
lo ngumnumzana Dumaphi Mema ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye esedallas etexas khonapha emelika kwezomculo namhlanje sileqembu le Man of Influence besithi kanye nawe ingoma ezothileyo ingoma yokholo
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manje kanye nawe Nkosi kanye nawe kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi yami hambe Hambi mihla yonke kanye nawe Nkosi angifune yami ndlela mayiphele intando yami mangihambe mina wonke kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Kanye nawe Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla yonke kanye nawe Nkosi angifisi yoni mfuyo yize kimi Nkosi yami ngicelile hela Ngawo kimi Nkosi angifisi yoni mfuyo yize kimi Nkosi yami ngicelile hela kuni Ngawo kimi Nkosi
kanye nawe
Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla yonke kanye nawe Nkosi nomindlela inohluma
Nkosi
noma inde Nkosi noma iya ekholkhotha Ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
yami hambe
mani hambe umculo we Men of Influence besithi kanye nawe umculo ozothile umculo wokholo uthabele lapha uNomsane kevane osixhasayo lapha ekhasini lethu leFacebook uthi sweet sweet melodies thank you for blessing us with such uthi amen amen njalo Aaron Dube uthi silethemba kuzalunga kwelinye ilanga kwelakithi ayike siligquba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje uhulumende sithi khona kukhanya ukuthi intengo yephetulo ledizili lakho ukuqansa iloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola lemelika ebhanga le-RBZ olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.